Singabala uchapter 8 kweConstitution yeZimbabwe. Ikhuluma kakhulu ngamacourts lamajudges esithi ngesikhiwa the judiciary of the court. Singehlango sibe kusection 164 sibona ukuthi kule muga obhaliweyo okuthiwa independence of the judiciary, ukuzimela kwamajaji engalahlangothi. Ngizacela ukubala ngesikhiwa ngikumtshela usection 1 lo, subsection 1 lo, subsection 2 over 164. The courts are independent and are subject only to this constitution and the law, which they must apply impartially, expeditiously, and without fear, favor, or prejudice. Lapha kuthi ukuthi amakhothi azimele, awatshelwa ngomunye umuntu abakwenzayo. Bona bazimele mpo, bakhangele iconstitution ukuthi ibagweba isithini, hatshi ukuqondiswa nguminister mbe ngupresident mbe yi-political party ethile. Amakhothi eZimbabwe kuthiwa azimele. Kodwa namhlanje siyabona uminister uZiyambe sesithi amakhothi athengwe ngabantu be-West. Kanti isikhathi sonke sihlala sikhala sisithi amakhothi acindezelwa yi-ZANU-PF. Mahlabi Zulu, kuliqiniso lathi siyatsho ukuthi amakhothi la asecindezelwe izano esithi izikhothamaki zezano.
Kodwa lani njengamabandla aphikisayo liyalikhale ngabomagistrate labahluli lesithi bale basekela uhlangothi olukahulumende. Pho manje kuyini osekuguqukile?
Hatshi bo, ayisibo bonke, bakhona abelokhu belodokoza njengoba libona amajaji amathathu la azaqunga isibindi akhuphe iqiniso qo. Kodwa iningi bathi phela zonela mvuni. Angithi sifuna ukufasibili ukuthi izano isiphelelwe ngumphako. Nampo se abasafuni ukuvuma ukulandela okuvela kwayo. Abasafuni ukuthi khonokho ekubonwe yi-High Court sekuthiwa abantu amajaji la athengwe yi-West. Kambe inyoni elomkhalelo wayo bangatshontsha imali bathi ngama-sanctions. Namhlanje i-court sisithi izinto ezenziwe eParliament besipha amandla uPresident Mnangagwa, amakhothi hamba ayanqaba kungakasi engakasayini, bahle wavuke esayinile mhlanokho iSenate ibhase umthetho lonxele. Khonokhuyani ukuthi waphonga uhamba ngesivunguzane siyavuke esayina, wayebalekelani? Wayebalekele ukuthi into eyenzayo kayisiyo. Yikho ngokubona kwethu sibona ngani kuzaba le ngxabangxoza esithi i-constitutional crisis. Sizasela amajaji, sizasela umthetho, kugcine sokubusa ngenduku amasotsha. Yinto abayifunayo ngoba okwamanje bangaze ba-aphile ngubani ozahluza leli cala, ngoba ama-judges wonke lawo athiwa ayesandla esingalunganga. Ubaba uMnangagwa sizahambe edinga abangani bakhe ama-retired judges sebaaphoyinte ukuthi bezwe i-aphile. Obviously laba bantu bahle babuye bathi i-High Court iphambanisile.